Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uJonga Khangemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Siyalamukela kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 1 kumabasa 2023 igama ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo libakhuthaza njalo ukuba nabaphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibikwa zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi wegospel uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi izimvu ezimhlophe gospel group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo libakhuthaza njalo ukuba nabaphatheke ekuvoteni kukhetho oluzayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos siziba ngalolu daba.
Namhlanje ke besile bhora lethu ebeselidlala ke kobulawayo lapho ke ebesibize ontanga abaregister ukuvota ukubana ke bebuyela ama-registration slip abo beparticipate ku-tournament. Bekulenkezo ke kulabantu ke abawinileyo namhlanje abatsha ngenxa yokubana siqali for the registration blitz sakhuthaza abatsha ukubana beregister bebambe islip ukuze bepartipate kumkezo ke ebesilayo namhlanje. So yikho libona bekulabatsha ke abasijoyineyo abavela ke endaweni esijeneyo kobulawo.
Abekade bephatheka kuhlelo lolu ngontanga be-CCC kuphela kumbe beluvulekele labanye nje ontanga abakhona?
Kuhlelo thile thina besingakhangeli ke ukubana ke ngowebandla libizana noma TPC enibandla ngenxa yokubana ke udubeli leZimbabwe luhlasela wonke umuntu ikakhulu abatsha 97% eyabontanga abalamsebenzi. So yikho libona ke besi-emphasize ke ukubana register ukuvota ngokudubo ke lubamba ke wonke umuntu. So yikho libona ke besibize ke ontanga ilizwe lonke.
Ngolwesithathu mhla ka-5 kumabasa lizabe liphatheka njalo kubandla lenu likhetha abazalimelela kudale lephalamende.
Sesilungiselela ukukhetha laba abazasimela edale lephalamende ekansilini njalo zasimela mongameli wethu our presidential candidate. So siqalisa inomination mhla ka-5 kuviki ebuyayo lapho ke sizabe sinomisile ama-nomination ekuyoye ke i-process yethu yokuqala. Sizabe sinominate ke ama-MP, sinominate ama-councilor, njalo sinominate ke ozasimela kuba ngumongameli. So lokho kuzayenziwa kumawadi angu-2000 ilizwe lonke jikelele lapho ke okulamawadi ukuze abantu ke befake imbono yabo ukubana ngubani ozasimela kukhetho oluzayo.
Umnumzana Gift Ostalos siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Daba lefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibika zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezithenga igolide ziyithengisela eDubai okungaphandle komthetho solumumetheke lwangena lakwele South Africa. Umsakazo we-SABC izolo ukhiphe amabizo amabhanga amathathu asezaphenywa mayelana lezimali lezi ezingcolileyo ezemoney laundering ezamukelayo zivela eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi yezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Sina wakala ithemba umnotho weZimbabwe nawo ama-system weZimbabwe esiwasebenzisayo yilo eselibhidlekile. Uyabe sekumele sililungise njalo. Abantu-ke abasenathemba ngendlela esizisebenzisayo nama-system zethu, khanya njengani ama-system zethu awitch kakhulu. So ithemba lelo selibhidlekile. Ngibona njengani ngethusa sibili abantu abafuna ukuthi balethe imali lapha eZimbabwe ngoba bayabe bengakwazi ukuthi bayabe sebenza lobani. So ngibona njengani yikho okunye okungenzakala ukuthi abantu sebedukile sibili ukuthi ma izimali zingangena lapha ziyazingena njani. Labo bayabe sebenza lobani ngoba bayabe belethembele ukuthi into zethu lapha zicacile kodwa siyabona ukuthi kunama-loopholes abaningi.
Kungaba yinto eqondileyo na indlela enziwayo ukukhipha igolide lihanjiswa phandle liphenduka njalo kodwa kungala bhanga elikhulu le-Reserve Bank liphakathi kodaba lonolo?
Into okumele yenzakale ukuthi sokumele sibe lama-investigation asegcekeni sibe kwazi ukuthi xa ukuthi likhona ibhanga le-Reserve Bank likhona okungakanani ngoba bona bayala ukuthi ngakhona. So sokumele kube nama-investigation sibili sona ukuthi ngakuyukuthi ulama-problems sesibonile ukuthi akhona ama-problems singawalungisa njani. Uzakhumbula ukuthi amabhanga alapha eZimbabwe amaningi sawasela esingathi ngama-corresponding bank ukuthi inxa izimali zingena phandle kwelizwe ziye bayasebenzisa ama-banks anjengalawo.
Amabhanga e-South Africa kuqanjwa amabhanga agoqela i-Standard Bank, i-Absa Bank, the Safsa Bank, kukhanya ezinye imali zakhona zingena khona ngale. So kungenisa-ke amanye amazwe angaphandle kweZimbabwe kunkulumo yonale asethinteka. Kwimali zakhona zifika njani kubo South Africa?
Izimali lezi ziyazithela e-South Africa sezibuya lapha ezikhathini eziningi. So sekushitho ukuthi nakhona ngale e-South Africa sokumele yebe lama-investigation sibile babona ukuthi ama-banks ahamba njani. Batho ukuthi abanye udaba lolu bakhona bahlala e-South Africa. So sekushitho ukuthi layo e-South Africa ikhona lapha kundaba lezi. Kodwa uzakhumbula ukuthi i-investigation leyi kumele sithi ibambe i-South Africa yonke lapho nabanye amazwe futhi kuyabe kwenzakala ezinye izinto okumele sibe wazi ukuthi ziyabe zihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yezomnotho esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS, ithi isola kakhulukazi okwenziwa inhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-Teachers for ED ebhoda lezikolo icela inhlawulo zenhlelo zayo. Sizwe nokuningi kusikhulumelise ATURS umnumzana Athemba kuye moyo.
Thina njenge-ATURS savele sangakuyamukela ukuthi kule nyamazane engavuka ingu-Teachers for ED. Osokunanzelelwa ngabantu ukuthi i-Teachers for ED ingabizi workshop. Umbalisi kumbe isikolo lapha suka khona yiso esikhokha imali. Okumele sikunanzelele ukuthi kulezinye izikolo sezikhokhe imali edluli $500.
Yenziwani ngayo le mali? Njalo izikolo zibanjwa ngamandla na ukubana zikhokhele leyo mali?
I-$500 leyi iyabe isetshenziswa ukunikeza amandla ku-Teachers for ED. U-Teachers for ED yinto yezombusazwe. U-ED akula muntu ongamaziyo ukuthi ngubani. U-President kaze akavukela ababalisi. Ababalisi ngabelizwe, ababalisi ngabesizwe. Bavuka njani sebengebo umuntu oyedwa? I-ZANU-PF isiyehlulekile ukuthi izimele yodwa, isizifuna ukuyangcolisa igama lababalisi.
Inhlanganiso kumbe ngathi amaqembu wonke la abunjwayo ukuthi iqembu leli for ED laleliyana for ED, nxa beziphendulela bona bathi bona u-ED lo umelele i-economic development, ngombono wakho ungathi injongo ye-Teachers for ED ngeyani?
Okumele sikunanzelele i-Teachers for ED leyi izobulala ama-union ekutheni nxa thina sikhankasela ukuthi ababalisi kabanikezwe imali eqondileyo. Kuma-workshop ye-Teachers for ED bahamba beyitshela abantu ukuthi ungakhangeli iholo. Kambe kulo muntu ongasebenza engakhangelanga iholo lakhe, ngezinye indlela thina sithi lamhla u-ED upresident Emerson Tambutso nxa engupresident welizwe oqotho kakuvaliswa kwinto lokho simuzwe khulume sithi yena kakuhlangananga laye kodwa nxa lokho ezithulele kanje nguye okwenza kube khona nguye osedisturb abantu kunje kathesi ukuzungena ukuba ngumbalisi abantu sebeqhatshwa ngokuthi le certificate se-teachers for ED. I-workshop lay le mali yayo eyiqambayo kodwa wena nxa ungayanga ku-workshop lay usufuna ukuqhatshwa ukuba ngutitsha sukhipha $155.
Lezi mali ezibizelwayo ziya esambeni sikabani?
Iya ku-ED phela ngoba okwinto lokhu ngokwe-teachers for ED.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, esixoxelayo eselubane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
izakhamizi zetshongolela lasemambanjeni kuward 21 esiqintini sebubi emathebeleleni north ziganunwabo kulandela ukubuyelwa kwamadlelo ezifuyo zazo ngabantu abafike ngenkani kulindawo kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Izakhamizi zalindawo zithi seziphelele ukuthi senzeni ngalolu daba. Unomzana Mfundo Khumalo uthi ukubuyela amadlelo lokhu kuganga njalo zakhamizi zingavumi ubhadala lofake ucingo lakhe ngoba akukho emthethweni.
Ngiphinda lana ngiyumuntu wonke ongela nkulu lenkomo ozaba lenkomo kunyaka ozayo. Leli nkomo eyodwa gathi lenkulu ngizu 100. Okufanele ukuthi kwakuthi kuhlale phansi kulungiswe ukuthi yena nxa ukuthi wayefunda ukufensa ngemali yakhe sivumelana ukuthi unxa ufensa fensa inkomo sizasifaka lapha phakathi ufanele siqale sihlale phansi sibulungise sivumelane ku ground bese kusuka ke kufinyelweni kusiwa lungiswa yinto esingayitsho esivumelana ngoba okumele sikunanzele ukuthi kusasa singavuma ukuthi simbhadale imali ozakwehlile kuyasuka ngathi ngamadlelo akhe enkomo.
Onguye owabiyela amadlelo la izakhamizithi ngubaba okuthiwa ngufuzane umnumzana Cuthbert Kabila Mpofu uthi kukhona ezinye izakhamizi ezavumelana layo ukuthi afake ucingo
ngale bona bathi besitshela bona bathi bona bamcela ufuzane ukuthi abakhele isikolo ngamanzi bakhanya ufuzane wavuma konke lokho bathi into abayihlalele ngaphi phansi lezakhamizi maye ngapha lezizakhamizi zika-8 le bathi abakwazi yaba yinto yabantu abangayi Baba vida ngosikona into ehlupha.
Umnumzana Theophilus Khosana uthi kubuyela amadlelo asonto embi kuloba umuntu owenza njalo engasoka kulindawo.
Kwaba le meeting eyamavillage wonke. So kuthi ukuthi akuzange kuhlangane vele. So mina vele into eyenza ngithu right mina ngathi right ngenxa yokuthi kuvele thina bese ngasabenefit lutho khonapho kuzolawula amaphado. So kubenefita uWard 12 yizwe inkomo zabe sezidla indawo leyo imambo ngokufaka ifensi uvimbili
usobhuku wetshongololo lemambanjeni umnumzane Leonard Ndlovu uthi udabuke kakhulu ngoba sekhuze waze wehluleka
izamile kakhulu ukuthi ngihlanganise ukukhuluma ngabatshela bona ababakwenzileyo ukuthi kakwenziwa lokhu ngabe sihlale phansi sakhuluma sabonisana satshengisana sehlulana lapho sehlulana khona asizange sikhulu sengihambile ngisiya sengivela kuchief ngisiyambikela ngimbikela dawu ngokungazi kwami ngingazange ngitshele ngomuntu osengibambe iganya vengeni esigabeni sami
sasana Cleopatra Ndlovu osebenzela ikhansili yebubi rural district council eyiyo ekhangele esigaba lesi uthe izakhamizi azibise udaba lwazo kukhansili ngoba lowo kuthiwa ubuyela amadlelo abamazi
lo muntu asimazidini azenzele asila contract thina lofuzana abadala kababuye ekhansilini sezokuresolve kababhale forma complaint ngoba this is the first time sikuzwa so bhuku wale ndawo supposed to write incwadi to the CEO ibuye ekhansilini ngoba abakaze bareporte sesimanje sokubuya lento engazake basitshela kabahambe bekhuluma lo khansila wabo ukhansila wabo seyiletha lapha bensesidilalo
umnumzana afuzayo ogcona ngokubuyela amadlelo akulindawo walile ukhuluma le-studio 7 ngibe le-studio 7 esiqinini sebubi ngasenyakatho esabelo semandebeleni igama lami u-Ezra Chisasvanda
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Siyabonga Chisa okwamanje siye kuhlelo lwabesifazane.
C Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Grace Mpofu, usobhoko wenyamandlovu eIGroups. Sicubungula ukuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe njengowesifazana.
Kuhle number one ezibhedlela. Ezempila kahle iyamali ukuthola khonokho ukuthi abantwana abanjani nje konke nje kweklinika kubuye okokudla siyahola.
Ye, wonke umuntu uyahola yini?
Hayi, kuhola kwakhona kuva kuyabe kuhola kwesinye isikhathi uze kuthiwa kuhola abasikhulile beholi. Ngathi mina nginje ngikhulile ngilama-70 ngazi. Khonapho umntana wami ngenye umuntu onjani wathi ukudla kusokukulutshwana. Ikwalithi ukuthi ngidle lo mntana wami nalo layo lapho siyaqatshelana. Abantwana laba ngabantwa bethu abesefizile nale. Ngabantwa bethu abathayela imizi khonapho.
Kodwa kulula yini ukuba ngusobhoko ungowesifazana? Kumbe abanye babona ingane umsebenzi wabo baba.
Umsebenzi wabo baba bathi ubaba wabhubha bathi ngibambele abantwana. Abantwana bakhona bangabafana. Uye besasebancane.
Ye bazathatha nini indaba?
Babakho abafuthi futhi.
Bangaphi kodwa?
Basemagola lapha kakhathana.
Kodwa abantu bayalihlonipha yini?
Hayi kuhlonipha babagogo malini bayahlonipha number one. Noma ngabiza abayenzi kubi ukuthi ngimubani bayihlonipha njengomuntu ogqoka ibhurukhwe.
Njengoba
silungisa nje okwekhaya. Sisenza okwekhaya so. Emasimini kathethi kule nkomo ziyadlale ikhuzane kuphele lokho.
Lisebenza kuhle lenduna.
Nenduna phela. Sisebenza kuhle kade siye kiyo kahle.
Ye, likhuluma ngani?
Ngolesithathu kwathi kwakungolesithathu emawa. Ngingasiziza siyahamba.
Ye, lalikhuluma ngani? Kuyini okwandisa ukuhlupha esigabeni?
Sizile ukuthi sizozuzani layo ukuthi siphile kuhle labantu. Imlayo nje ukuthi hayi kathethi kunje so libeka amadlelo liyenze yonke into so njalo. Sifika sibe kuthukela hayi bakuvuma. Siyafanana lo muntu uthuphe laphana kulesami isiphalo sibekileyo. Amadlelo anjengoma ekhaya la. Futhi angahambi ngale sizolo ukhulu. Siyakuyeka amakhadi sikwalithi ukuthi sizise nga. Sesisiya nje ekhonapha ngamajuni one.
Abaningi bebebhalisela ukuvota bayakwazini abantu khona ngapho kuvillage yakho ukuthi kuyabhaliswa ukuvota njalo bahambile.
Babhalisile kubuyina bezethu. Ye, hayi sihambile kodwa kade siyevotela imota ibe yaba one. Kade siyevotela kuthiwa kwadundubala kundundubala. Hayi ngiyazi indawo yakhona khona le thumbe le policy imota izezihluphileyo. Kodwa ubune kade befuna ukuhamba.
Ye, bagcine behambile yini?
Ah, sihambile sigcwele sinjalo. Zavuya kodwa abanye nabo bethatha zimoto ezincane besiya khona ngale siphahamba.
Oh, ngezinye indlela bekukhatshana.
Ah, kukhona ukuba sivuke lapha sisuke ngama-7 sisiyavotela kuzo. Kodwa sifike ngama-11 sika ngo-6 besisuka khona.
Sizwe ezinye izakhamizi zesigabeni sakho khonapho. Ayigosu zikhonona ngokuthi kulabo sikamtanda ababathathela izifuyo le mali. Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kodwa lapha njengabafike bethusele kobakhuluma kuhle bathi umuntu thina uyazingenela ngentando yakhe. Kweyami izipeki abathuselanga kodwa kunabantu abangazanga bangeni. Kunabantu abangenayo bayehlulwa zimali zenyezo ababatshele khona bayehlulwa izinto zakhona. Umuntu uzathi bayabiza kakhulu ukuthi into yakho leyo ngiyithethe yathi ngifuna lokho yehluleke khulu kodwa kuvumile naloo muntu into yakhe nale. Angabantwana bona babayenza njalo bethu kodwa hhayi bona babevumile khathi ugogo akabuye bemkhiphele lokho abamkhiphela khona lokho ugogo kwalisibiliza abantu abakho akuvume layi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Grace Mpofu usobhuku weIGroups enyamandlovu ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile ngohlelo lwakhe lwabesifazana. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba.
litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso ezim imbokodo
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
anginingelele kwemsakazi ngiphinde ngibingelele la kwabalaleli komsakazi kho igama nguVictress
ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-waiver lolu sizwa abaningi bengadi abaluqondisisi ungasitshela nje ngama-feature
kusukela ngolesithathu mhla ka-29 March kuphume incwadi ebikhitshwe ngumnyango wezasekhaya lapha e-South Africa ebikhuluma ngawo ama-waiver isithiya abantu belokungazwisisi bengazi ukuthi benzeni sebecabanga ukuthi uku-applyela ama-waiver lawa kuphelile izolo mhla ka-31 incwadi le ibikhuluma ukuthi laba abantu aba-applyele ama-waiver kuze kube ngu-31 lokho engakaphumi bazokwengezelelwa isikhathi sokuthi balinde ama-waiver kuze kube ngu-31 December 2023 ngifuna ukusho ukugcwala umlomo ukuthi incwadi le ayizange itsho lutho ngama-ZEP ikhulume nje ngomuntu o-apply i-waiver ngoba ama-waiver aka-applywa ngabantu abalama-ZEP kuphela baningi abantu aba-apply ama-waiver abavela kwamanye amazwe abadinga ukuba le ncwadi zokuthi zibavumele ukuhlala lapha e-South Africa ezingasoma-ZEP so leyo ncwadi ephumileyo ayitshongo lutho nge-ZEP ibikhuluma nje ngama-waiver wonke umuntu nje noma ngubani o-applyela i-waiver leyo ukuthi nxa kusiyafika umhla ka-31 i-waiver aba-apply kusiyafika umhla ka-31 March bazonikezwa isikhathi esifika ku-2023 December 31 ukuthi balinde ama-waiver wabo so abantu kabangaphamazeli abaqhubeke abantu balama-ZEP be-apply ama-waiver befila ama-form be-apply ama-waiver esicabanga ukuthi ngoba sasinikezwe ukuthi kuza ama-permit lawa azasiphelela ngo-30 June kuwona lowo mnyaka ukuthi mhlawumbe sizavunyela ukuthi ku-apply ama-waiver kuze kufike u-30 June so abantu abangaphatheki kabi bekhanye sebesenza izinto ngokutatazela ngoba bezwe kuthiwa kuyavalwa bekungaqondananga lathi abaphethe ama-ZEP bekuqondane nje laye wonke umuntu o-apply i-waiver so ngingathanda ukuthi abantu bakuzwisise lokho aba-apply ama-waiver beqhubeke ba-apply ama-waiver nxa sokuphumile ukuqondane lama-ZEP bazokuzwa futhi
ubona abaningi yini asebefake amaphepha onda la izicelo zoda lezo njalo ungasitshela ukuthi wena njengomkhokheli wenhlanganiso yezimi imbokodo bakhona yini obancedisayo
ngicabanga ukuthi njengakulezi nsuku ngathi abantu sebengani bayayethukile ukuthi u-30 June useseduzane sebekhona beqalisa ukunyikinyeka begijima abantu be-apply ama-waiver kudala abantu baqala ukuwa-apply ama-waiver kodwa iningi belingalandaba la uku-apply ama-waiver bebengibona ngani into engeke iyenzeke into engeke bayenelise kodwa ngibona kulezi nsuku hayi abaningi abantu bonke wonke umuntu ngapha langapha ikukhuluma nge-waiver ikukhuluma nge-waiver ikakhulu bona laba abantu abaphethe ama-ZEP so ngibonakala ngani hayi sokulo tshintsho mpela sokunyikinyekwa yebo khona akukho lula ngoba izinto ezifunakalayo ukuthi abantu ba-apply ama-waiver abanye abantu abaningi abalazo abanye kufunakala ama-contract emsebenzi abanye kufunakala izincwadi ezithoyi ukuthi kungani kumele banikeze lawo ma-waiver So abanye bakhala ngokuthi hayi lapha ngisebenza khona umqhashi wami akafuna ukuthi anginikeze leyo ncwadi umqhashi wami nganginikanga icontract so angilayo so kuningi nje abantu abahlangana lakho obekubenza bengani badonsela emuva kodwa kungathi manje hayi sokukhanya ukuthi hayi abantu babona ukuthi hayi sesiye emaphethelweni sebezama ngamandla wonke ukuthi ba-apply la ama-waiver mina njengomholi wenhlangano yezimi imbokodo inhlangano esizomama labantwana kukhona engikwenzayo ukuthi ngisiza abantu abehlulekayo ukuthi bazele amafomu baze-apply ama-waiver ngiyasiza abantu ofisa ukuthi ufuna uku-apply i-waiver kodwa akala lwazi lokuthi kungenwa njani ebulenjini lapha afile njani amafomu ayenzeni ngemva kwalokho ngikhona ngizinikele ukuthi ngisize abantu angikhathalile ukuthi ngumama kumbe ngubaba kumbe ngumntwana ngiyasiza wonke umuntu egameni enhlangano yezimi imbokodo so abantu abafisa ukuthi basizakale abangela mali ngoba abantu bayabhadalisa ukuthi benzele abantu lokhu so umuntu obonayo ukuthi hayi isikhwama sakhe asivumi ukuthi akhiphe leyo mali aye-applyisa i-waiver umuntu nozambhadalisa ngikhona abantu bengangithinta abaningi bayazi lapho engitholakala khona omunye noma ungazi lapho engitholakala khona ungathinta inhlangano yezimi imbokodo utsho ukuthi udinga usizo olunjalo ngiyabonga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
sengivalelisa msakazi angitsho kulabo abantu abaphethe ama-ZEP ukuthi aba-applyele ama-waiver imiphumela siyazi mhlawumbe ingaphuma isivuna bakhona sebewatholile ama-waiver abanye ibavunile mbele imphumela sebelungiselele ukuthi ba apply ama permit. Nxa ungangala permit ungala ZEP awukwazi uku apply i waiver i apply yilabo abala ma ZEP. Abantu bakuqondisise lokho bengadliwa izimali zabo abazisebenza. Ngiyabonga.
Lo ke bekungukosazana Victress Mathuthu umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi wegospel odabuka eMbembezi uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi eyayazi ithuli yalunga impilo lena
impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi eyayazi ithuli yalunga.
Iqembu lezimvu ezimhlophe lisungulwe ngo-2019 yimi uJoel Mbambo kanye nabafowethu abanye abathathu. Sakwazi ukuthi senze i-albhamu yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma, and then ngomnyaka olandelayo 2020 saba ne-albhamu yesibili ethi eGolgotha. Then ngo-2022 sikwaze ukuthi sikhiphe ama-albhamu amabili, enye ethi Ukholo Lwami, enye ethi Woza Moya.
Iphethe incwadi yezimiso sonke salomhlaba yoyoluzima abethu ithuli yalunisa.
Iphethe incwadi
yezimiso sonke.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ukuxhumana nathi abalaleli bangasithola ku 079 engiyasemzansi, kusho ukuthi umuntu angafaka icode athi 0027 abese sithi 7970467. Ilapho sitholakala khona siyizimvu ezimhlophe ngokwe WhatsApp nangokwama calls. Then mabe sidinga kwenkundla zokuxhumana bayasithola ngokuthi izimvu ezimhlophe gospel group noma bathi Joel nezimvu ezimhlophe. Bazowuthola wonke umusic wethu kulezo nkundla.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Siyacela kakhulu ukuthi bathenge i-original music yethu ukuze sikwazi ukukhula.
Noma ngehlelwa
noma ngehlelwa
ngokubinkosi
ngileleteni
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Lamhla besiphathela iqembu elicula ezokholo izimvu ezimhlophe likhokhelwa nguNdolomba Mbambo. Singakehlukani sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo. Sasiligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo imukeyino kumede Saidi ngise Washington DC ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.